kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nxa sesikhuluma ngaleli gcikwane le COVID kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo sikhuluma kanje kathesi yezo ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo kathesi sizwa ukuthi kulabantu kuyatshengisa ukuthi umumo mubi awumhlanga khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi umuntu lihlasele nje wonke umuntu ungaba ngumntwana ungaba ngumuntu omdala lonke lihlasele siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo leli gcikwane lihlasele so kusegcekeni kathesi ukuthi lapha kobulawayo umumo wethu awumhlanga so udinga ukuthi kube le ndlela zokunanzela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwa bethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu
kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igcikwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakobulawayo khona ngapho kungakubangelwa yini
nxa nginazelela mina umumo ongabe usenza kumubangela ukuthi leli gcikwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi kuyindlela abantu esiziphatha ngayo okokuqala engakutsho ngathi mina liphango abantu ngenxa yokuthi bayaswela abantu balambile uzananzela ukuthi lapho abantu abathola khona amathuba okubana bathengise labe sithi informal sector kumbe bathengise okusemthethweni bonke emthethweni uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo silozinanzelelayo khona apha emzini wakobulawayo ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama kushaya ama-3 kusa kuma-8 kabe sokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke othengisa ijukela ngothengisa ijukela othengisa amabhanana ngamabhanana amatamatisi amagwili amabhethana khonakhwana yikokwenza uthole abantu sebeminyele silungabaya sebebona le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiyo abantu bayathenga ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo silabanye abantu abangelandaba odla nxa uhlangana labo abantu bayatshela sihambe sifakile loko kuvala amakhala le milomo amamask kodwa isikhathi esiningi yabonani bengakufakanga lanxa bekufakile ubona abakugqoki ngendlela yakhona baya bengavalanga imakhala bengavalanga imilomo ifake njengaphansi kwesilevu la uzabona kuphela umuntu esesiba le ntshukutsho yokuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapholisa ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni yaze yazika ukuthi banazele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke social distancing i-sanitizing asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho kuyindlela yokuvikela impilo zethu.